Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lePhalamende ebandlaleli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babe kwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku politics sifuna utshintsho.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi bandla le-CCC lindlondlobale kungela budlwangudlwangu?
Kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe uli. Don't mean ukuthi ama vice president ebe yi-2, just one straight vice president. That is what is known in Zimbabwe.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV AIDS emaphandleni.
Uyathola umuntu ongumama esesimeni esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lePhalamende awebandla leli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla awedale lePhalamende, Senate lakumakhansili abedlula 100 ngozithi ngunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Wayengunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Charlton Wende wethule ucwaningo ebuza ukuthi kwenziweni. Inengi lithe kumele amalunga aleli bandla asuke edale lePhalamende. Abanye bathi bacunulwe ukuthi le mithethandaba ayincedi lapho amalunga aleli bandla efuna uncedo. Kodwa owake wamela isigaba senkayi edale lePhalamende engowe-CCC uMnumzana Bednico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi akusilo cebo elilungileyo elokuthi amalunga asuke edale.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babe kwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku politics sifuna utshintsho. Nxa ungakhalala awungeke uyilethe inguquko. Nxa ungaba lenhliziyo encane awungake uwine ku politics. Nxa ungaba lenhliziyo yokuzwela awungake uwine ku politics. Njalo futhi izanwe siyilande sivele sikwazi ukuthi bayenza yonke into engenza ukuthi bahlale bekukhulumende. So ngaleso sizathu nxa kube lokukhona okuphambanisekileyo ku opposition party kufanele ukuthi abantu bahlale phansi babone ukuthi izigwenxa zingapi bazicorrect. Kodwa bangaze behlule ukuthi bazicorrect izigwenxa zabo bakhanye sebezondelana, sebekhalala, sebechayana, sebedethisana. Labana esilwesana labo asifuna baphume embusweni abezana. Bazabe behleka besithi etshwa yikho kade sivele sikulindele. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakaze bakhulume elokukhalala, bengakaze bathi asichiye nini. Kufanele wazi ukuthi nxa usithi sengichiya lapha ozakwenza okuza akwenza ukuthi izanu iphume embusweni kuyini ngoba ukhalele bhele. So kuqakathekile ukuthi sizinuka amakhwapha. Okokugcina kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi nxa usiye eParliament usiyamela abantu, umela abantu abakuvoteleyo ba expect ukuthi bezwe ilizwi lakho lizwakala eParliament. Hayi ukuthi khona ukuthi nxa usiye eParliament ukuthi hayi ngoba sokukhona okwenzakeleyo sesikhalala thina. Kutsho ukuthi ngezinye indlela ungavele wenze khona izanu yahle ibone ukuthi lawa ngamagwala akhalalayo bazaphinda futhi ngo-2028 khalale likhale futhi baphinde futhi ngo 2031 likhale futhi kuzaphela phela labo abakhalala bagcine besithi ah kungcono siyijoyine belizani ngabona ngomnye umbono ungabona ukhalalela izani kuyabe kufanana lokuthi uyivotele so kuyingozi ukuthi abantu bathi bona bazakhalala abantu kabangakhalali kabalwise njengalokho abavele bakuqalisa besazi ukuthi izani iphathi enjani
kodwa abale ngqondo nale bathi bona akuncedi ukuthi baphathise ibandla lezani PF ngokuya edale ngoba babona ngani ukuya edale kwamalunga awe-CCC kufana lokuphathisa ibandla lezani PF uthini wena ngalokho
ngabe sithi bona akuncedi okuncedayo yikuphi phela ungathi lokho kakuncedi kufanele ukuthi hayi lokho kakuncedi kasizameni lokho ngokuqala lokho okwesibili nxa usithi wena hayi asifuni ukuphathisa amalunga ezanu kabenza abakufunayo but sithe siya kuma election ngo 2023 sathola ama seats angu 73 wona lawo siwathulileyo angapha hansi kwenano elidingakalayo ukuthi ku izanu ingabi le simple majority so sivele sahamba sibalutshwana so ngokufananayo mina kangiboni ukuthi kona abantu bangathi kakuncedi kuvele kungancedi in the first place yindaba sikwenza lapha phela sesempini and impilo ngeyokuthi sikhiphe izanu embusweni nxa singahamba sizonda sikhalala mbona ngani akusoze kusincede thina wangkhona so ngezinye indlela nxa usithi kakuncedi kuthi ukuthi wena uncedisa izani ukuthi kweyabo isayidi kube kuhle kufanele silwe kufanele sizimisele kufanele sazi ukuthi izani sivele sayiqala sivele sisazi ukuthi yiphathi enjani
lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe owake wamela isigaba senkayi edalele ephalamende engowebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje ukuxotshwa kwamalunga ibandla le-CCC edale okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu sokudale umbuzo othi kambe ibandla leli alilabo ukhokheli obuqotho na phansi kohlelo olwasungulwa umkhokheli waleli bandla olokusebenza nsitha ukuthiwa i-strategic ambiguity ngesilungu akulabo ukhokheli obazakalayo ngoba esithi lokhu kuvimba ukungena kwempehla ebandleni Kodwa abanye bathi lokhu yikho osekudale ingxabangxoza ebangelwe ngumnumzana Chabangu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla njalo ohlaziya ezombusazwe.
Yeya ukukhona lapho ukuqhakathekileyo sokutholayo phansi ezakhamizini kumbe ebantwini nje bathi bona abantu sebekhathele. Ngenxa yokuthi bangawina kuyafanana lokuthi babawinanga konke khona lokho kuwephule imimoya yabantu spirit sabantu political kodwa bakhombela kakhulu umkhokheli wabo ukuze ebe umkhokheli ohlangana labantu ama decision esuke ebantwini blaming kakhulu iconstitution eyaqalela ukuhanjiswa eParliament ikhanjiswa ngulo abamthika so wabo uChabangu bona bathi sebehambisa iconstitution basebe ku defensive side so ngalokho ke ngibona ngazani democracy esayilwelayo thina abanye le idemocracy engaphambi kwedemocracy yedlulisa amalawulo ukuthi umuntu engasiyo wokomkandla umbe ngasokuncube evuke chayi umthetho isicathulo egumeni ethi mina imizibulo lalapha kuyincwala kodwa ke abantu bathi bona hayi sebekhathele lokho sebedinga ukuthi bethole inkokheli ezizwayo ibandla sibile iqondileyo ngabona lokho kuzaba into ezahlukuluza kakhulu ku Triple C
manje ngokubona kwakho ibandla le Triple C kumele lenzeni ukuze lingabi lodubo olufanayo
esilungwini bathi bona once beaten twice shy kodwa ke abafundanga kakhulu laba bantu bafundile esikolo kodwa ke politically basilelele ngoba uMonzoro wabaqedela wonke abantu azowathatha wathatha le mali eParliament elengala ngitsho lo muntu oseParliament uMonzora wathatha lama office babaleka bawachiya ama office bethathelwa umuntu nje oyethu uMonzora kathesi lo la ubona umgogodla okhona laphana ukuthi nantwana uthuli nje vele ligceke wangena uChabangu uChabangu kathesi uzabathathela yona iphathi ngokwayo ephinde thathe wonke amasitsilana uyabe lokho esenza ama recall ethe muntu lo kaseyo lilunga lethu eliyama recall lo muntu lo kaseyo lilunga lethu kungela le hearing disciplinary hearing ubephonga ukukhupha nje abantu so ngendlela yokuthi uChamisa wazenza yena umuntu ongu receptionist wazenza yena usecretary wazenza uorganizer wazenza utreasury wazenza upresident wazenza uvice president umuntu oyi-one candidates wazikhethela abantu bakhe labantu bona labi committee yona le inyanga ayibona eyayithiwa khona ihambisa iyabuza ezakhamizini politically uyabuza umuntu ezakhamizini lile muntu wena lilaye lingakwazi ukuthi khona uyisimabani so ukuze lokhu kungaphindi kwenzakale ku-triple C kumbe any other political party in the country ibandla kuthiwa libandla engasiyo movement liyana kuthiwa khona it's an independent movement kumele kube lo nguye okhokhelayo laba sekeli bakhe kumbe nxa sithi abasekeli bakhe I don't mean ukuthi ama vice president ebe yi-two just one straight vice president kubuye usecretary general so kubuye chairman kusehla kusiya khona ngale kusiya phansi lobo organizing secretary that is what is known in Zimbabwe lokho uthiwa khona kulama cluster ukuthi khona laba ngosecretary balokhu laba akusebenzi lutho eZimbabwe
Lo ke ngumnumzana Max Mgandla ohlaziya ezombusazwe njalo walwa impi yenkululeko. Ingcwethi kwezempila kahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza leHIV emaphandleni. Imbangela yalokhu zithi ikusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi ubumpofu kanye lokuncindezelwa kwabesifazana nje ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba kabanzi eseVictoria Falls
Abo gatsha lwezempila kahle bathi kunani labantu abazenkulungwane eziphezulu kwezilithumi lasekhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo abazenkulungwane ezilithumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo ekhuluma embuthanweni oWorld AIDS Day ngeviki edluleyo umkamangameli welizwe unkosikazi Auxilium Nangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela ethi abesifazane isikhathi esiningi ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimulini owe gender based violence
We don't like that anymore. You cannot do that and you don't want to use protection as well.
Liqhubeka liletha lesisilo emakhaya. Ngakho omama balamuhla bathi kwanele. Njalo phezulu kwalokho alifuni kuvikela. Lithi sisinde kanjani? Sikhusele kanjani usapho? Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi sithandekile emlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane leHIV esabelweni seMathebeleland North ekunhlanganiso ezimeleyo. eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yibufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi
babehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumba khulume ngama rights akhe yena lalokho akufunayo uyathola umuntu ongumama esesimene sinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena a defend i health yakhe kumbe a negotiate for safe practices ngenxa yokuthi yikho lapha thembele khona yikho lapha aphila khona yikho lapha aphiwa khona imali
ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulomkhuhlane
esizama ukukwenza ukuthi sincedise omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona even umuntu noma ekurelationship ukuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze imihlelo abangazenza behlezi ngekhaya benze imisebenzi yezandla ethiya-thiyeneyo
Phezu kwalokho, umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi umnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezinzima ukufinyelela.
From there, sebengathola ukwelatshwa for HIV, ukuthi bengene ku-ART program, ku-ART, or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane le-HIV.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezempilakahle kaZulu emazweni womhlaba e-United Nations International Children's Emergency Fund, eleZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila le-HIV, iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazithe leyo bavikelwe, njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengelandlela zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi le-Africa e-International Conference on AIDS and STIs, ICASA, iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare, kucutshungulwa indlela amazwe la angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza, ingulamakhwa kanye lo fuba. Besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubili kwalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Siyabonga Nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomlisa uthi Notenda Masimba obesemthethwandaba eHarare kulandela ukuqilibezela akwenza omunye undoda othiwa nguMakubise, athi okuthiwa wathi athengise indlu yakhe ukuze athole isabelo kunkampani yakhe emba imigodi kodwa kungamanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani. Alami ngibe mfitshane. Abantu bezanu-PF abasaba amahlazo, abasaba amanyala. Bawenza amanyala lamahloni lamahloni abalawo, abadeli ngokuhlakazilizwe. Yini abathi yenziwa umnyanga wakho ejajulelwa ngabantu mbali obhotela umnyanga wakho bezifaka nje lezekhi yakhe? Abalamahloni abomarabhi labangikhona laba, hayi khona mbali ongavotela undofa endwana umnyanga wakho. Umnyanga wakho waphela ngundofa kahle kahle, ayifiki endlebeni zakhe. Ma bembulala bembulala, kodwa vele abasilimaza aba bantu doti zabantu. Izani PF igcwele igazi, izandla zawo zingcolile, ilizwe lifile, liyafakeka phambili ngathi i-America ngayala lokuthi amadola esetshenziswe lapho. Ivele ibalimaze kakhulu kulaqala umnanga kwe lapho. Akulazani PF winde kobulawa, izani PF ihijekile yazifaka yona ngemgulukudu yabo le. Konke lo tshaba ngwankhona lolobuso obutshekileyo ngathi iplastiki etshileyo.
Studio 7, ninjani? Studio 7, hayi siyaphila, siyaphila. Awu, hey, indaba ezibuhlungu lezi esizizwayo, lezi esingasazi ukuthi ezihamba njani. Kata ama-triple siyasemangaka, asemabili lakhona, sukunekachaba unekachamisa. Awu, sahlupheka eZimbabwe, awu, kodwa nkosi yami. Bona abanikazi be-triple C ochamisa bathini uma sebeyithathelwa ngushabangu? Sokumele batshintshe igama njengaku-MDC. Awu, kubuhlungu lokho. Siyabonga.
Ye, salibonani, salibonani Studio 7. Ukhuluma ngu-Selton Dube. Ye, ngikhuluma lami ngilapho eMzantsi Afrika. Into nje ebesithala ngayo kakhulu nje ukuthi nje njengoba singabantwana beZimbabwe nje sihlele silapha eGoli, lemisebenzi yakho ninzima. Into ebesiyithabela ikakhulu ukuthi nje kulungisile izwe lakithi, lapho sikwazi ukuthi siyophila singakithi, singabe silokhu sihlukumezeka lapho ezimba abanye abantu. So ngathi kuyasihlupha kakhulu konke lokhu. Into ebesiyifisa nje ukuthi sifisela konke konke ukuthi lizwe liyangabi
Ngicela limbaleli odiyo yami abantu bezwe amazwi engwayo umakhelwane angaba ngumfazi wakho kusasa umtshela into yinye kusasa umtshela into yinye kusasa ngisehlukana umbonisa into ngisehlukana umbonisa into ngisehlukana ufanele ukhiphe ibhaji ugoqe ihembe lichayane kuphele ngemva kokuthana zabona lisezwa izano ayisafuni ukukhuluma izano sifuna ukulwa because sokuzanye ukukhuluma okweminyaka emingaki onkomo bazama ukukhuluma bahambile nami omokhe ntshankile bazama ukuthi bakhulumisane bahambile nami nochamisa uyahamba futhi nami lokhu kuthiwa asikhulumisaneni izimbabwe lokhu ibolini bakithi ngicela ukuthi siphaphame sihlokozane liphaphame ukuthi akusafuni ukukhulumisa ukuthi asikhulumisaneni lokho lokhu sokufuna ukudinga enye indlela khatheso sengozi chabani labo sebethethe i-NDC already sebeyidingile sikile awu bakithi sincedisane bani nkulunkulu kasincedise amazimbabwe siphile nathi emhlabeni njengabanye ngiyabonga
kusebenza ngoba la makhotho akhona wonke high court wathi wathi i-judiciary yakhona GSC vele kusupreme court kwathunjwa konke vele kuyacaca sobala kuyacaca that's why kwesinye isikhathi uchamisa ezangafuni lokuthi ashenela ngento zamakotileyo ngoba uyazibona ukuthi there is a favor ezimbabwe abulayini sesiphuma ukuqiniso elokuthi ngakuthiwa unkulunkulu uyavile emhlabeni ngawo uyatsho ukuthi akula court le ngendlela zokuthi bona bazibona ngantiwa bafunile kumbe bazibona ngantiwa umthetho bayawazi ngiyabona kodwa kuyakhohlwe ukuthi ba umuntu zama ukufisa ilungile labantu into ezifuna bona abalandela umuntu obusayo ukuthi ubatshele umthetho what is that what is the use of that alilaqiniso alikazisi libone linabantu bamakhothi noma high court wakhona le you always favor then umuntu oluvisa izinto njengomuntu wepolitiki owepharty akafani nesigebengu umuntu othi uhambe wamotsha emotsha mbe ekhuphumphe umuntu besenza yabo lina lehluleka ukuthi bangaka abantu ababuleyo lapha waye lingakhulumi kuground kodwa lokho lifeva lifeva izanup f kubulala i-triple c lifeva izanup f lehlule ukuthi likhume kuground and bona laba abantu abasezikhundleni kwabo ngabantu elibaziyo mhlophe ukuthi liba babulala abantu yokuground but liyafeli ukuthi libafese lithi malisemthethweni lapho asihamba ngomthetho asihambe ngokuthi uyabusa liyabesaba kodwa unkulunkulu ngingaze lizithathe izigidigidi zemali leso kusemhlabeni la semhlabeni yebo lizazithela abantu babo kodwa la kusemhlabeni kuyophela
Studio 7 bantu be-Triple C yekelanini ukube lokhu lisiya emakhothi lisiyaphikisana labo Sengezo Chabango ngoba into eyenziwa nguSengezo Chabango uyenza ekwazi ukuthi khona ule backup yekhothi lezano ayikho into elizayiwina ekhodi angazi ukuthi alikunazeleli yini ngoba kusese yi-MDC futhi kwayenzakala into efanayo lalingawini lutho ekhodi ngoba omunzora labo babevele besebenza lekhodi okwamanje mina ngazi ukuthi ekhodi liyafunani ngoba kuyacaca nje ukuthi khona enkantolo zicaptured akulandeleza iwinner lina into nje lingayenza ngabe ngiyini ngabe nje tonke kakhulukazi uma kuyikuthi uchamisa uyenelisa ukuthi ibandla lakhe uyakwazi ukulicontroller lonke nje ngabe liyaphuma eParliamente liyekele ukugijima lisiyagibela izimoto ezintsha liphume lonke eParliamente lingabi khona eParliamente liqeda lapho liphume elizweni liyecabanga katsha ngicabanga ukuthi likho kungalincedisa ngoba lokhu ukuthi lina lithi lizabe ligijima lezinkantolo lithi khona amavoti ngicabanga ukuthi abantu baseZimbabwe ngabe kuvota bagcina kuwona lo mnyaka bengaphindi futhi bevote ngoba uvota akulethi lutho akuletha inguquko umuntu engawina iyakuya futhi izano lakwechaba ngube mchochi ngalokho nje ngicabanga ukuthi ngabe lonke liyaphuma eParliamente ngoba lingabheka umbuso esibhekane lawo lapho yilobi zokuthiwa yijuta yiumbuso esibhekane lawo lo oyendaweni zakubo Iraq le zakubo Iran yiyo umbuso esibhekane lawo kuthiwa yijunta kumbe abantu abakunazelelini khonokho.
Lawo-ke bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki kumbe ukukhuluma okungayisikho esingakufaka emoyeni. Siyabonga. Kwezemelika abebandla lama-Republicans baqhubeka besithi indodana kamongameli Joe Biden uHunter kumele acutshungulwe lanxa esetholakale elamacala ambalwa. UBiden utholakale elamacala aphathelane lokungabhadali imithelo ye-tax ayithoba munwe munye ngempelasonto. Ulamanye njalo amacala awetheswayo agoqela elokuthenga umbhobho yena esazakala ukuthi usebenzisa izidakamizwa. Abebandla lama-Republicans badinga indlela abangabambanisa ngawo amacala ka-Hunter Biden lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yena uHunter sibili waphambanisa wonke ama-drugs lanayo ayewayenza, you know, lama ebonakale laba elamankazana besenza nemahoteleni bezikholisela inqunu njani njani, hayi lokhana akuzange ku, that didn't have a good look. Kodwa siyazi ukuthi abantu bama-drugs abantu vele i-America vele uyazi ukuthi ama-drugs ngomunye umkhuhlane wayo. UClinton nangiyana umfowabo vele ama-drugs ngapha afana le-AIDS kithi akula family engathintwanga ngawo. So lokhu okuka-Hunter umfana kumbe wayethunyweni kumbe wayesenzani sizabona ukuba kuyagcina sekwenzakaleni futhi ngama-charges la matsha. Kodwa ama-charges lawa hhayi lokho kuyiwona lawana lokho kuyinto yinye bazama ukuthi bethole lapho kungani ama-Republican afuna ukuthola into into engani i-strong lapha abazambopha ayivalelwa khona njengoba noTrump laye bemgijimisa bona ubona vele bafuna uBiden ayikhona umntwana sebesithi sebefundi besebenzisa umntwana kodwa yena la uTrump abantu abakhe number kumabhizinis wakhe kuma-signature bagcwele.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuyimfanelo na ukuthi uJoe Biden njengomongameli etheswe amacala endodana yakhe uHunter esibona kuzama ukwenziwa ngama-Republicans ukubona njani?
Ukumethe sicala bengazama kodwa icala kasilo lakhe icala ngelomntanakhe. Remember ukuthi ama-9 charges lawa ngamacha yilana ama-charges which they had reached a plea agreement kodwa abantu baka-Trump bayala bathi bona hayi indaba bemfeva. Even labo Republican prosecutor batsho ukuthi hayi lokhu ngokwizinto kwe-plea agreement. Mina mboni ngani ama-charges lawa bafaka khathesi amboni ukuthi azakuya ngaphi. UBiden engaze wine bazakubisela khona khona ukuthi hayi lapha kwaba le plea agreement. Even la you special prosecutor nalwa uzathe same charge lesebenzi policy court i sentence ama guidelines akhona there still ikhonokana okwaqala ukuthi apiwe i plea agreement. So no, these charges are not new. Ikuthi labana ba complain kakhulu besithi ngenxa ukuthi umntaka president bamfeva basebenzi ngenxa ukuthi u Trump enabantu bakhe angithi ngale New York ukuthi aba default uLetitia James ubathwalise nzima. So uHunter la ikade bemfaka i pressure kade befuna ukuthi bethi imali ayizithola ngapi wayezinikuyise kodwa khona kungasile uqiniso sebembizile uKhomalwana uhead we investigation ku Congress hayi usebabizile bafika bamiyangisa khona ngale befike bethi hayi lokho kutshoyo kayisiko kaningi nothi kawani. So no icala likaHunter kuzwa kuya ngokuthi uyise uyawina yini. Mina mbone ingani icala lela bamethesa lona benzela khona ukuthi nginxathe amaRepublican aseba ngumsindo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande.